Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngiyabulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 11 lwezi 2020 President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Usuqale ukubulala abantu khona abakubulawayo. Siyacela njalo ukuthi sixwayise ukuthi hayi siziphathe abantu kade sisengozini umkhuhlane lo osumemetheka owesibili njalo kade siubulala kakhulu ukwedlula ubuya ngalesi sikhathi sikaMatshi.
I-coronavirus sibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kulandela ukufa koyedwa kulelo dolobho izolo.
Kuyasimangalisa kakhulu kodwa njalo kufinde kungasimangalisi ngoba uPresident Donald Trump ubevele etshengisa ukuthi uwuntando kayiphikiswa. Kuveza ukuthi ilizwe le-America lalo lilabo ontando kayiphikiswa.
Umongameli Donald Trump wele Melika izolo uxotshe umphathintambo wakhe wezomvikela umnumzana Mike Esper lenye inkokheli yezomvikela ebikwa ibingavumelani laye ukuthi wagxilwa ukhetho. I-College Levis Vatersrand e-University lase-South Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. I-coronavirus sibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa edolobheni lakobulawayo kulandela ukufa koyedwa kulelo dolobho izolo. Lokhu sokukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane eZimbabwe jikelele lokhu laqhamukayo kumakhulu edlula amabili lengxenye 255 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amahlanu lanye 51.6 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1.3 million. Ele Melika yilo elilokhu likhokhela kunani labantu abatholakala beligciwane leli lababulawa yilo. Kunje sebeyizigidi ezedlula ezilishumi asebefunyenwe belalo labulala inkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 239,732. EZimbabwe khona inani labantu asebebanjwe bele COVID-19 lababulawa yilo ikakhulu edolobheni lakobulawayo liyaliqansa ukwedlula kwamanye amadolobho elizweni lonke. Osokulethe ukukhathazeka phakathi kwezakhamizi zaleli dolobho lengcwethi zezempilakahle ikakhulu kathesi izikolo sezivuliwe. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
I-COVID-19 isibulele abantu abaningi emhlabeni jikelele, kodwa eZimbabwe lomkhuhlane ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kwakobulawayo lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyatshona ilanga la izolo kobulawayo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 256 abahlolwe batholakala bele-COVID-19. Leli gciwane selibulele abangamashumi amabili kuleli dolobho kusukela mhlazilitshumi ngomfumfu kusiyafika izolo. Uma siqathanisa leHarare ngesikhathi esifanayo abantu abangamashumi amahlanu lasifica mnemunye 59 bahlolwe bafumana belegciwane le-COVID-19 kodwa akula muntu osethe walahlekelwa ngumphefumulo. Izakhamizi zakobulawayo zikhathazekile kakhulu ngenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 lababulawa yilo umkhuhlane loba nje abezempilakahle bengatsho isizathu esibambekayo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mqondisi Moyo uthi wesabela abantwana ezikolo.
Hayi, njengabazali siyesabela ukuthi i-COVID izamemetheka kakhulu ezikolweni sibili ngoba abantwana laba abancane abase primary vele ukuthi sithi bazayimaintain social distance lokugqoka ama-mask kufana lokudlala. Asazi ukuthi kuzozala nkomoni sibili, siyesabela ukuthi i-COVID kungenzeka imemetheke ngamandla. Sesikhangela ukuthi ezinye izikolo vele nama-sanitizer onalawo kawakho.
Unkosikazi Nkosinesi Sandlovu uvumelane lomoyo ethi bahlalele evalweni ngoba akulamanzi ezikolo.
ezikolo lapha yikho lapho kuzaqala khona ukuthi COVID imemetheke iphume ezikolo ibuye ezindlini ngoba siyananzelela ukuthi abantwana yi kulemithetho ekhitshiwe ukuthi kumele kwenziwe akula ukuthi abantwana uzoyenza i-social distancing bahlala isikhathi eside bengabonani ukusocializer kwangikhona sokukuningi babuthana bexoxa abanye badlula egedini bengachekwa i-temperature abanye abasoze bageza izandla and futhi okunye sakunanzela ukuthi asiyo COVID kuphela akula manzi especially ngapha kobulawa izikolo esemalokithini akula manzi lokho kuzagezwa njani izandla ezinye izikolo azidla ama-sanitizer
umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi lumkhuhlane usuqalile ukubulala abantu njalo usubulala ukudlula ngesikhathi uqala udokotela Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bazivikele ekubambeni lumkhuhlane
usuqalile ukubulala abantu khonapha kobulawayo siyacela njalo ukuthi sixwayise ukuthi hayi liziphathe abantu kathi sisengozini umkhuhlane lo sumemetheka wesibili njalo kathi ubulala kakhulu okwedlula ubuya ngalesikhathi sikamatshi yikho liyacelwa ukuthi lingabe likhefuzela abantu eduze kwendlu gqoka ama-face mask lihlanze izandla njalo lingahambi endaweni okuthi kuvalekile ezinjengokuthi lapho kuma-chechi kuma-wedding lalapha abantu akulahlwa khona abantu lihlangene libaningi kuma-funerals liyaxwayisa abantu bakithi
uhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuba angayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-World Health Organization, i-WHO, ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwemibili 8610 asebetholakale belegcikwane leli elizweni lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka abasile kulo umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba minwemibili 8040 ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Donald Trump izolo ucothe umphathintambo wezomvikela uMnumzana Mike Esper lenye inkokeli yezomvikela elizweni lakhe ebikwa ibengavumelani laye ukuthi waxelibezelwa ukukhetho. Lokhu kwenzakala uTrump eqhubeka esithi ukhetho alugutshwanga ngokusemthethweni. Kodwa konke akuthi akuhambanga kakuhle kubikwa kungelasisindo lobufakazi bokuthi impumela yokhetho ifakwe eceleni. Inkokheli yebandla lakhe lama-Republicans iyamsekela kulokhu lanxa abanye bebikwa bengamsekeli kodwa bengaphumeli egcekeni. Ngomthetho weMelika kumele uTrump aqhubeke esesikhundleni lanxa enqunjiwe kuze kufike uzibandlela womnyaka ozayo kodwa umsebenzi wokuqhubela intambo zombuso konqobileyo kukhetho kumele ube ngabe usuqalile sikhuluma nje. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala kweLebhelithane uMnumzana Sipho Senkosi Macho Kumola Balule oyisiphathamandla sebandla le-EFF Zimbabwe ngalolu daba.
Thina njengebandla le-EFF Zimbabwe sithi ukhetho lwezombuso e-America okwakuqala njalo ngokugcweleyo sithi ukhetho lolu luphathelane lezizalwane ze-America. Okwesibili, i-America yilizwe elikhangelelwe ngamazwe amanengi ekukhokheleni kokubuswa kwabantu okungelacuku njalo okuyintando yabantu kuhlonitshwa intando yabantu ekukhetheni ababusi babo. Lokhu esikubonayo okwenziwa nguPresident uDonald Trump wase-America kuyasimangalisa kakhulu kodwa njalo kuphinde kungasimangalisi ngoba uPresident Donald Trump ubevele etshengisa ngaphambili ukuthi uwuntando kayiphikiswa. Lokhu njengoba sesikubona nje kwenzakala okwamanje kuveza ukuthi ilizwe leAmerica lalo lilabo ontando kayiphikiswa, lilabo labantu abangathanda ukuthi beqhage umbuso.
Sifundo bani esingafundwa iZimbabwe ukukhetho lona lolo olwedluleyo?
Thina njenge EFF Zimbabwe sibona ukuthi iZimbabwe ababusi beZimbabwe ababusi bethu lathi thina esikwezombangazwe kumele sifunde ukuthi ilizwe lelizwe kumele lilungise indaba zalo ngokukhulumisana, ababusi behlale phansi bakhulumisane nxa kulokuxabana, kulokuhitshana ngempumela yokhetho. Kumele sibone ukuthi abantu ababusayo bayalandela umthetho, bagobele umthetho welizwe. Yebo, iAmerica iqhuba ukhetho ngokuthula nokuhlonipha abantu abayibo abakhetha ababusi babo. Lathi kumele njengabantu beZimbabwe sifunde ukuthi kumele sihloniphe abantu kuyibo abakhetha ababusi, njalo kumele ukhetho lwethu lungabi lukhetho oluyenza ukuthi abantu bachaywe, kungabi lukhetho olulempumela efihlakeleyo. Impumela yokhetho kumele ibikwe ngezigaba ngezigaba, hathi ukuthi impumela yokhetho ibikwe nguhulumende onguye ozaba namavoti, ephinde uhulumende benguye ozatshela abantu umphakathi, etshela umphakathi ukuthi amavoti ahambe kanje, ngubani unqobileyo. Hathi uhulumende akumelanga angene phakathi kokubala amavoti.
Umnumzana Sipho Senkosi Majokomola Palule, yisiphathamandla sebandla le-EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Uhulumende ukhuthazwa ukudinga indlela zokuqeda inhlupho eZimbabwe elibhekane lazo, hatshi kwezemfundo kuphela kodwa lakunhlangothi zonke zempilo. Lezi ndlela kumele zivumele ukuphatheka kwenhlangothi zonke zempilo elizweni, ngoba nxa engasenzanga njalo kulakho ukudala umonakalo omkhulu elizweni okwesikhathi eside, kubuyisele intuthuko yonke esithe yenziwa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kuvezwe ngunobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mtata, esipha umbono wakhe phezu kwesimo sohlangothi lwezemfundo lapho ababalisi abemva phansi besithi kababuyele emsebenzini udaba lweholo labo luze lulungisiswe. Umfundisi Mthatha uthi nxa lokhu kungasalungisiswanga kulakho ukuphazamisa elakusasa laleli lizwe.
Obonakele yindaba ye-social contract, ubudlelwano bokahulumende lama-citizens, leleba lamabhizimisi, ukuze umuntu wonke athi sizoqhubeka njani ngomnotho wesizwe, oyenza ukuthi abanye bathi umholo wabo awusoze usebenze uma bezothenga ngemali yaphandle kodwa bona behola imali eZimbabwe engelayo amandla. So part and parcel ye bigger conversation izomela uhulumende ayihole umuntu wonke aparticipate kuyo.
Kwasekelwa ngophethe isikhundla esibona ngezemithetho enhlanganisweni yezifundi zemakolitini lema university ye Zimbabwe National Students Union, ZINASU, uJingani Shoko.
Uhulumende kumele aqakathekise zonke izisebenzi zakhe. Sibona uhulumende enguye owenza ngani ukuyela emuva ngezikhalazo ezilethwa ngababalisi. So kuqakathekile ukuthi uhulumende ayenelise ukuhlala phansi ezwe konke abakufunayo ababalisi.
Abazali abanjengonkosikazi Sihle Mathe wakobulawayo baveza ukukhathazeka kwabo ngalesi simo sezemfundo.
And kunzima amatisha lokhu engekho ama-qualified teachers. So ke sinesicelo kuhulumende ukuthi engazama ngazo zonke indlela kumba balungisele ama-teachers bantu babuyele esikolo, sikhangelele impilo zabantwana, i-future yabantwana kusasa. ulokutsho lokho ukuthi umntwana kumele afunde angithi at least nxa ufundile kuba ngcono nxa engafundanga umntwana ekuqaliseni akulabo dokotela akulamateacher akulamasoja akula even opresident so siyacela kuhulumende ukuthi kangenele bantu anika ababalisi abakudingayo
sikhuluma kunje izikolo sezivuliwe kuhlandla lesithathu lapho izifundi zonke ebezingakabuyeli esikolo ziqale ukwenza njalo kusukela ngomvulo mhla ka 9 Lwezi lanxa ubufakazi ezikolweni buveza kuba kabayi emsebenzini ababalisi abanengi umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Kane Matema utshele iStudio 7 izolo ukuba akatholanga imibiko yokuthi umsebenzi uphazanyiswe yikungayi kwababalisi emsebenzini izolo izikolo zivulwa okwehlandla lesithathu uMathema utshele njalo iphephandaba leHerald ukuba uhulumende uphakathi kokuqhatsha ababalisi abanengi ukuze abantwana babe ngamachumi amathathu eklasini eyodwa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum. Sikubekela phambili sikhangela ukudonselana okulokhu kukhona ngempumela yokhetho lweMelika olwenziwe ngolwesibili lweviki edlileyo. Ikolitshi leWitwatersrand University eseJohannesburg kweleSouth Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Umuthi omutshalo ubizwa ngokuthi iCabotegravir utholakale ngemva kokuhlolwa kokusebenza kwawo ebantwini kugoqela labeZimbabwe. Usolwazi kwezokwenqatshelwa kwemikhuhlane njalo umqondisi wenhlanganiso yeVIDS Reproductive and HIV Institute unkosikazi Sinet Delane Muretlwe uthe impumela yalolu cwaningo abalubiza HPTN084 ibathokozise kakhulu.
The interpretation of this finding.
Sithole ukuthi injekiseni yeCabotegravir iyasebenza kakhulu okwedlula iphilisi letenofovir ekunqabeleni ukuthelelwana kwegciwane lengculaza.
The trial was met.
Uthi lolu cwaningo luthola ukuthi owesifazana nxa ehlaba injekiseni yeCabotegravir kanye enyangeni ezimbili uvikeleke okwedlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini 89%. Nxa uqathaniswa lalo onatha nsuku zonke iphilisi le-tenofovir kumbe emtricitabine elisetshenziswa ngabesifazane ekuvikeleni ukuthola igciwana lengculaza. Unkosikazi Delane Muretlwe uthi lolu cwaningo lwenziwe ngemva kokubona ubunzima obhekane labomama ukunatha leli philisi nsuku zonke obekusenza ukuthi abanye balikhohlwe bagcine sebethola igciwane lengculaza. Kulabesifazane abedlula izinkulungwane ezintathu ababeyingxenye yalolu cwaningo ogoqela labeZimbabwe. Ababeyingxenye yalolu cwaningo ogoqela abaleminyaka esuka kumachumi amabili lesithupha kusiya phansi. Abesifazane abahlala lezithandani zabo. Abesifazane abathandana labantu abedlula oyedwa. Abesifazane abathandana lomuntu ophila legciwane lengculaza lalabo abahlalele bebodwa. Kodwa unkosazana Helen Rees omunye osiphathamandla zenhlanganiso yeVIDS Reproductive and HIV Institute uthi kuzathatha isikhathi esidanyana lumuthi ungakaqali ukudengiselwa uzulu wonke.
There are additional scientific and clinical.
Kusase kuningi okusafuze kucuthungulwe ngalo umuthi andubana wenziwe ube mnengi usiwe ebantwini.
Fast track both from the clinical research point of view and the manufacturing side.
Ingcitshi kwezempilakahle kaZulu enhlanganisweni yeSouth African Medical Research Council unkosikazi Dishiki Kalonji uthi kutholakala kwalumuthi kukhombisa ukuthi osolwazi beAfrika kabafuni ukwedlulwa ngabaphetsheya.
To have African scientists that have grown up in the context understand.
Kuyancomeka ukubona ososayensi beAfrika besenza umsebenzi omuhle ngalolu hlobo.
Really make a huge difference for community engagement and build trust in research in our own countries.
Abezimbabwe abaphila legciwane lalabo abakhankasela ukuqedwa kwalomkhuhlane wengculaza labo sebemukele ngezandla zombili ukutholakala kwalomuthi. umnumzana Stanley Ndlovu osephile lalegciwane kweminyaka okuyenjalo abe ngumkhokheli wenhlanganiso abaphila lalegciwane ndawonye lalabo abalwela ukuqedwa kwalo e-Asakaneni Health and Wellness uthi lezi zindaba ezimnandi kakhulu usapho lweZimbabwe.
Indaba ye-injection le indaba ethokozisa kakhulu. Esikufisayo lesikucelayo ukuthi abantu bakithi bayamukele bayisebenzise ngoba izaletha utshintsho olukhulu kakhulu emphakathini wakithi. Njalo i-HIV free generation isiseduze nxa kunje. Ilula futhi ngoba uzahamba uyehlatshwa uzibuyele ekhaya, asikuthi into ezahamba uyithwele njengamaphilisi. Lokuthelelana kusokuzayehla kakhulu ngoba umuntu uzahlatshwa nje azihlalele 2 months ehlatshiwe evikelekile.
Kodwa ke umnumzana Ndlovu ukhuthaza amankampani enza imithile ukuthi aqinisekise ukuthi mhla itholakala le ijekiseni intengo yayo iyabe phansi okuzenza loba nguphi wesifazana oyifunayo ayithole. Melesilo 7 Johannesburg le South Africa ngingothuso Khumalo.
Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu yelama Warriors lise Algeria lapho eliyadlala khona kusasa leqembu elimela lelo lizwe. Kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumdlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ka-2022. Yintatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshantshu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu lama-Warriors uTraf Kolokarusi itshutshele intatheli zindaba zemidlalo phambilini kokuphakama kweqembu leli lilubhekise kwele-Algeria ukuba yena labadlali bakhe bazimisele ukuyamela ilizwe leZimbabwe khona le kwele-Algeria loba nje amalungiselelo abo abengekho mahle.
No reason to not be optimistic. We have quality players. Now only our problem is most of our players or tired because really some key players are tired or some
akula sizathu esokuba singabi lethemba lokuba sizaqhuba kuhle ngoba silabadlali abezinga laphezulu. Inkinga nje esilayo yikuba abadlali bethu abaningi bakhathele kanti abanye balimele udubo kube yimithetho elawula uhamba kwabantu emhlabeni jikelele ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ngoba abadlali bethu bagcine behamba imango emide. Ngaphandle kwalokho abadlali bathi kimi kumele kudlalwe sibatshengise lathi abe-Algeria ukuthi sizintshantshu.
Inkokheli zeqembu leZimbabwe zibize abadlali abambalwa abadlala beselizweni laseNgilandi njalo umunye wabo uJordan Zemura uthi bakhangelele ukuthola imiklomelo kwimidlalo emibili abazayidlala leqembu le-Algeria.
It's a big challenge but for us that's the only way you can compare yourself if you play against the best.
Sibhekane lo mdlalo omkhulu kakhulu kodwa uqakathekile ukuthi lidlale le ntshantshu ukuze ilani libe zintshantshu. Nxa singenelisa ukuthola imiklomelo kumdlalo esizayidlala le-Algeria siyabe sizifake esimeni esihle ngoba phela iqembu le-Algeria yilo iqembu elihamba phambili kuzwekazi le-Africa.
Iqembu le-Algeria labadlala bambalwa abadlala kumaqembu amakhulu kuzwekazi lase-Europe kodwa umunye layo umdlali weqembu lama-Warriors odlala kwele-England u-Adam Chickson uthi yena akabesabi.
These are the big name players and everything. It doesn't mean nothing to me at this moment in time playing in Algeria, whether they're the best team, whether they're not.
Mina akungethusi ukuba balabadlali abalodumo angicabangi langabo kwakhathesi ngoba lokho kungangiphazamisa. Yebo kambe singabe sidlala leqembu elizintshantshu zezwekazi lase-Africa kodwa mina vele kanye sabi muntu. Ngizaze ngicabange ngabo sengingene enkundleni njalo lokho kwenza ngingayithuki lutho.
Iqembu le-Algeria leZimbabwe azadibana ngolwesine ebusuku njalo angena kulo mdlalo. Iqembu le-Algeria kuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo eyisithupha ikanti leZimbabwe lisendaweni yesibili lile miklomelo emine. Amaqembu lawa azaphinda aphindane umphehlo njalo ngomvulo. Kuwo njalo umkhankaso wokudinga amaqembu azaphumelela ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON ephuma kwisifaya sikagroup H. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Ntshantshu.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Kati sempi yomvukela eMelika e-American Civil War, uMongameli Abraham Lincoln waqhilisa abantu belizwe lakhe ngamazwi alokhu esakhunjulwa lamhlanje athi inkululeko ayisoze yatshabalala emhlabeni esiwuphilayo. Wethula umbiko lo owaba lodumo eGettysburg. Amazwi la aqhubeka eqinisa abantu ngezikhathi zobuzima, ikakhulu abakubutho abanikela impilo yabo ukulondoloza lokuvikela hathi eleMelika kuphela kodwa lamanye amazwe. Ngaleso sizathu elemelika labeka usuku lokuqhathekisa umsebenzi owenziwa ngabe kuvuto abathonayo labaphilayo okulikhefu le Veterans Day bejalwa ihlombe ngokuzinikela emsebenzini wabo. Lalapho bengasekho kubuto baqhubeka behlonitshwa ngokuba yisibonelo esihle sokuvikela ilizwe lemelika eliligugu. Leli khefu elikamhlaka 11 Lwezi laqalisa ukunanzwa ekugqitshweni kwempi yamazwe omhlaba wonke jikelele yakuqala e-First World War ngomnyaka ka-1918. Limpi yaliwa kuzwekazi le-Asia, e-Africa, ezihlengeni zaselwandle lwe-Pacific, loluhanqe i-South America kanye nakuzwekazi le-Europe yaba yimpi eyayijonge ukuqeda zonke impi emhlabeni wonke jikelele. Kodwa kwaba lusizi ukuthi ayizange yaba yimpi yokugcina. Ngomnyaka ka-1954, uMongameli Dwight Eisenhower waqhelisa ikhefu leli ngokuthi likhokele ukuhlonipha bonke abasebenza ngesikhathi sempi lalapho ilizwe lingekho empini. Uhulumende weMelika lokhu eqhubeka ngokulandela lokuhlonipha lomkhuba wokuqakathekisa abakubuto kuze kube namhlanje ngenhlonso yokusincedisa asebajiya ibuto ngemva kokuba kubuto okweminyaka ethile ukuze babuyele kweminye imisebenzi engayisiyo yohlangothi lwezomvikela ukuze babuyele empilweni yabo yansuku zonke. Uhulumende weMelika ugcizelela ukuba ikhefu leli malingakhangelwa njengesikhumbuzo sempi. Leli langa le-Veterans Day asilo langa lokunanza loba ukujabulela unqoba loba unqotshwa kwebutho leMelika. Kayisilo langa lesikhumbuzo sokusekela abezombusazwe kumbe zabafisa ukuquluza amanye amazwe. Kodwa lilanga lokukhumbula ukumanyana kwabakubutho langokuzinikela ukuvikela amazwe abo. Kulabanye abakhetha ukulahlekelwa ngumphefumulo hathi emazweni abo kuphela kodwa lakwamanye amazwe okulusuku njalo olunanzwa lasemazweni agoqela iGreat Britain, Canada, South Africa lamanye.
Lapho ke belilaleli udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-coronavirus isibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kulandela ukufakwa yedwa kulelo dolobho izolo. Umongameli Donald Trump izolo uxotshe umphathintambo wezomvikela umnumzana Mike Esper, lenye inkokheli yezomvikela ebikwa ibingavumelani laye ukuthi waqilwa kukhetho. I-College le-Witwatersrand e-University lase-South Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uMphathethi Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Cheererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.